Ekhuluma kunomhlangano umkhokheli waleli bandla umnumzana Mqondisi Moyo uthe bazaphuma ijumo kusukela kusasa bekhankasela ukuphuma ngaphansi kombuso welizwe leZimbabwe.
Siyabonga kakhulu sinanzelela ukuthi udaba lwethu asodaba oluncane yikho sikhetha ukuqala sithola ama-signatures esizawayenza fika 20,000 bese siwahambisa kunhlangothi zonke ezilokwenza le ndaba yakomthwakazi. Sizitshela ukuthi inyanga leyi siyaphela uMarch njengoba sinqala nje kusasa. After 31 days, 20,000 signatures sike sesilayo. Bese siqalisa-ke ukuyatshela umhlaba ukuthi hayi sesifuna ukuphuma eZimbabwe ngoba kuzabe kule evidence yokuthi abantu bakomthwakazi basayinile bathi sebefuna ilizwe labo.
Umnumzana Moyo wengezelele wathi badinga ama-signature abantu abafika inkulungwane ezingamashumi amabili abayisibonelo senani labantu ababulawa ngesikhathi seGugurawundi abazawasa kwamanye amazwe bewazisa ngohlelo lwabo.
Sikhangelele ukupetishina iZimbabwean government, sipetishine iSADC, sipetishine iAfrican Union, sipetishine United Nations, sipetishine uQueen ngokwakhe eNgilandi, sipetishine iBritain njengama-colonizers ethu, lamanye ama-neighboring countries akokelo South Africa, Botswana as individual countries.
Umqondisi wenhlelo webandla le-MRP umnumzana Patron Xaba uthi lolu ludaba olumqoka njalo bazimisele ukuthi bazimele bodwa njengelizwe elikhululekileyo.
Lodaba luqatheke kakhulu sesizimisele ukuthi sizimele sisodwa njengelizwe elikhululekileyo. Sikhangele ukuthi amazwe omhlaba i-international lobbying izaba luhlelo oluzajoyina amanye amazwe e-Afrika akhululekileyo njengabo-Namibia, njengamazwe afana labo-Lesotho, amazwe afana labo-Botswana, simi lathi sizimele sisodwa.
Unkosikazi Sibongile Latifa Banda, umgcini sihlalo wabesifazana kubandla le-MRP uthi uhlelo lolu luzaletha inkululeko.
Silubona luqakathekile ngenxa yokubana luzasenza sikhululeke, kusenze sikhululeke kwamthwakazi. Ngoba sinazelela ukuthi kule mizamo eminingi ethile ezama ukuthi isincindezele singayiphambili, babuye bakhohle ukuba thina esikwenzayo asikuceli eHarare, thina sikucela eBritain, asikuceli futhi leBritain, siyakudimanda because it was right, it is our right.
Isikhulumeli sabesifazana kubandla le-MRP unkosikazi Sithemba kuye Moyo uthi uyalusekela uhlelo lolu ngoba yibo abazwa ubuhlungu njalo bafelwa ngesikhathi sombhuqazwe weGugurawundi.
Ipetishini le ekhulunywa ngumongameli iqakathekile kakhulu, ikakhulu kithi thina abantu bakomthwakazi. Ilosizo kakhulu ngoba yithi esafelwayo, yithi esabuzwayo ubuhlungu. Kunjenje asilabazali, asilabomalume, asilabogogo. Yitho kumele thine sikhona siyisayine le petition ngoba ikhulumela labo ababulawayo ngesikhathi seGugurawundi ukubana asithokozi ngalokho okwenzakalayo ngesikhathi seGugurawundi, sibuhlungu futhi esikufunayo ukubana sithole ama-signatures angafika 20,000 ukwenzela ukuthi laba bantu abafaya bengakhulumanga namhlanje sibe yithi esibakhulumela ngokubasayinela ukubana siyalifuna ilizwe lethu, siyawufuna umthwakazi ngoba bafa befela ilizwe labo. Thina so esikhona esiphilayo sifuna ukugcwalisisa injongo yabo abafa bengayigcwalisisa. Ngo
ibandla lemthwakazi Republic Party lenelise ukuthola ama-signature edlula amakhulu amahlanu njalo lithi lizangena kuzo zonke iziqinti ezikomthwakazi lasenkabazwe lidinga usekelo ukuze liye kwazisa amazwe omhlaba ngesinqumo elisithetheyo njengoba umbuso okhona elizweni ulobandlululo locuku. Ngimele iStudio 7 kobulawayo eChabalala Hall, ngingu Anastasia Ndlovu.